Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 26 kuMpalakazi 2024 nguDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
So silethembele ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthi babona ukuthi bengathayani bengavulalani.
Kulezibotshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha esezivalekele entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kwedlakela olubangelwe impumela yokhetho lukamongameli.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhulu last quarter of the year.
Kukhunjulwa abanye abantu abaqatshekileyo ababhubhe lo nyaka eZimbabwe. UBenjani Mwarwari uthi uzaphanyeka emthethwandaba odaba lokususwa kwakhe kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Kulezibotshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kwedlakela olubangele impumela yokhetho lukamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 babulewe njalo abanye balimala kulesi sihlakalo. Inkantolo yeConstitutional Council ngomvulo yethule isinqumo sokuba umnumzana Daniel Chapo owebandlele busayele Frelimo nguye owanqoba kukhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngumfumfu, kodwa lokhu kuphikiswa ngumnumzana Financio Mondlane othi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgcini sihlalo womanyano weSADC wethule umbiko esithi umanyano lo ukhuthaza bonke abaphatheka kukhetho ukuthi bamukele isinqumo seConstitutional Council. Umgcini sihlalo weAfrican Union Commission umnumzana Muso Mahamat yena ukhuthaze uhulumende labaphatheka kukhetho ukuthi badinge indlela zokumisa udlakela lolo. Uhulumende wakwele South Africa laye usekhuthaza ukuthi kuqhutshwe inkulumo ezilakho ukulungisa lolu dubo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nengcwethi yezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Kungala ukuqhubeka kungenzakala sibili ukuthi kuphazamise amanye amazwe. Siyakwazi ukuthi ngezikhathi zama-80s kwake kwaba lempi eyangena kumazwe anjengeZimbabwe. So silethembele ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthi babona ukuthi bengathayani bengavulalani.
Sizwe njalo umbiko okhutshwe ngomgcini sihlalo weSADC njalo ngumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi bonke abazombusazwe eMozambique balandele isinqumo seConstitutional Council. Liwubona njani umbiko lo?
Imizamo leyo kuyabe kungamele ibuye ebantwini kumbe kube lama public pronouncements. Abangakwenza ukuthi bakhulume lalo owaluzi election uMondlane ngokubona kwakhe uthi yena nguye owawinayo, njalo ube sithi yena uzasigcoba ukuba ngumongameli mhlaka 15 January. So angiboni ukuthi kuyakunceda ukuthi iSADC ibe le public statement enjengaleyo. Kuyabe sekumele bazame indlela ezokuthi bakhulumisane engxenye esingathi behind the scenes uze babonisane ukuthi singahamba ngayiphi indlela, ngoba owakhathesi ukhanya njengani uMondlane u-convinced sibili ukuthi wawina i-election.
Kodwa singakhangela umbiko weSouth Africa, uhulumende weSouth Africa yena uthi uzinikele ukuphathisa abezombusazwe eMozambique ukuthi bakhulumisane nxa okusenzakala ukuthi kube lokukhulumisana. Singabona kusiba lokukhulumisana okungamisa udlakela lokhu lolu, njalo ukukhulumisana lokhu kungabumba into enjani engabe isamukeleka nxa sikhangela udlakela lukhona kanye lokudonselana okukhona phakathi kwabebandla elibusayo labaphikisana.
Ungaba icebo elihle kakhulu ukuthi bakhulume, sizothi bengabonisana yini. Kodwa ukuze khathesi nxa kuyukuthi i-council ithi ukuthi uChapo wawina, uMondlane engavumi, angazothi inkulumo zangkhona ziyaziqalisela ngapha. Kodwa sokumele bonke uChapo lo Mondlane owaqala bami ukuthi bengaqhubeki ngodlakela banike inkulumo lezi ithuba.
Mnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezombusazwe esebenza lehlanganiso yeCenter for Disability Rights ubesecingweni lele Studio 7 eseBhilitane. Banengi abantu ababuyele eZimbabwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi, kube labanye njalo abasebenza nzima ukuze bephandele impilo yemdeni yabo abangenelisanga ukuya eZimbabwe. Abaphumulayo eZimbabwe bathi bakholisile kakhulu izolo lezihlobo labangane loba isimo somnotho sisibi elizweni. Kwalabaswelayo abathi iKhisimusi yabo ibifana lamalanga wonke nje lonyaka. Abadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe abasele besebenza bathi badonsa nzima. Omunye wabo ngunkosazana nomthandazo Nkomazana ohlala kwele India.
Amaphoyisa ahlukumeza la, ahlukumeza kakhulu. Noma nje singekho engcupheni khonokho ukuthi baphungula ikhahlameza bethatha izinto, balithathela izinto elinazo. Sometimes vele kwabalaba abangakhoni ukuzikhulumela bayashaywa. Ah, kunzima. Asiyibonanga nje iKhisimusi ukuthi esijwayele ekhaya le ukuthi siyabuthana sijabule. Hhayi, abe kunzima lo nyaka.
Zingathi nxa zikhangele lo nyaka lanyakenye ubona zana kade kungcono yiphi umnyaka?
Umnyaka ophelileyo kungcono ngoba besikhona ukuthi siye esontweni sikhululekile, singahambi isicatsha, singabuya esontweni nje sizihambele endaweni zokuzithokozisa emabhichi, endaweni ezitshiyeneyo sikhululekile. Kodwa lo nyaka hayi, hhayi lo nyaka bekunzima.
Kwenziwa kuyini?
Kungani izikhathi zonke amaphoyisa abengela mali vele bayenza njalo. Uma befuna ukutshontsha noma balethathela amafoni amawatcha anento engephezulu bezithengisela nje bathole imadlana, ukhanya ngani vele abaholi imali ezwayo. So vele bathola iforeina bahlukumeza, bangathola umuntu ongani kakhona ukuzikhulumela, hayi bayakuhlukumeza.
Unkosazana nomthandazo Nkomazana ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele India ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseMumbai. Kutshone abantu abalodumo lonyaka abagoqela owalwa impi yenkululeko uChinga Dube obethakazelelwa nguZulu uGogo Rose Nyathi, umlondi wembali yesizwe sikamthwakazi uPhathisa Nyathi labanye. Intahlela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngaphandle kwabathathu laba abadabuka eMathelelende, kutshone njalo uHlangu Dlodlo wayengumqondisi weHighlanders Football Club njalo wayekhokhela ezomdlalo okulingisa elomoya ukhonti mhlanga bekunhlanganiso yemakhosi Theatre Productions kanye loSelonare wayekhokhela ikomishini kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ilizwe lalahlekelwa njalo nguphelekezela Mphoko wayengumseli kamuyi Robert Mugabe. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judy Ncube ukhala ngezimfalezi.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha, ikakhulu i-last quarter of the year. Obabuchinga khumbule uDlodlo, obabuphathisa uSisu Rose, popularly known as uGogo Rose, khumbule u-Ishmael. Abona kulamaviki amabili amathathu sibeke ubaba Umphoko, silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. kakhulu ekhonambitsana silahlekelwa amaqhawe esizwe.
Umnumzana Nicholas Moyo omabhala nomkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo lezabatsha uthi isizwe sithithibele ngezifa zonke lezi.
Ikukhothama kwengwevu, ikukhothama kwabantu abakade bephathisa emsebenzini yamasiko.
Umoyo uyaphambili elandisa ngabanye ababhubhe lonyaka.
Kwaba neyezi yelipi uphathisa iqhawe kwezamasiko, ukuloba, ukuresearcha kwamasiko. Kwaba lelinye ijahe elikade lisenza umsebenzi wokucomba Charles Nsemanga egalari laphana uyenza into eziningi, urepresenta ilizwe kuma-platforms amaningi.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi elamandebeleni lilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Umnyaka ka-2024 bengumnyaka omubi kakhulu ngapha esintwini. Eliya indiye silahlekelwe ngubaba u-Abdul Nyathi uGabi. Uphathisa isifiso sami besibekwe ukuthi ngabe bengile memory stick benye sixhumeze emlonyeni wakhe. Sisale sibandile ulwazi lolwabe nathi lahlekelwe bathi sifiso esihle kasidlele.
Omnye umlandeli wamasiko onkosazana Esnard Maphosa uthi udabukile kakhulu ngokwenzalo lonyaka.
Silahlekelwe isihlobo sethu eziningi. Engicabanga kakhulu ngiphathisa Nyathi. Kade ungumuntu kade eqakathekisa amasiko ethu. Njalo esifundisa ebhala amabhuku ngamasiko ethu besiriminda lapha esivela khona.
Ziningi izimva ezithethe labanye amenza imisebenzi eqakathekile eZimbabwe. Unkosikazi Happiness Banda wayengumlweli wenkululeko ekuviyole Zimbabwe People's Revolution Army. Uthi lo nyanga babe ngabalweli wenkululeko bafe kakhulu.
Silahlekelwe ngamaqhawe ayiyo asilethela uzibuse thina lapha njengabantwana beZimbabwe ababuya lenkululeko balahlekile.
Owayengukhansila kobulawayo Alderman Phineas Ndlovu uthi abantu emathebeleleni abadumileyo abatshonayo abancediswa ngalutho besaphila.
Ubevele luncedo kumbe ubevele ngalancedo uvele uzanceda. Iqiniso kalikhulunywe ngayenalwana umuntu kakwesincedi uthathwa ngofunayo uthiwa ngongakufuniyo. Akulandaba, but into ekhathazayo yikuthi uze usutshelwa kuthiwa khona istate umuntu lona simdeclare. But ukudeclare kwakhe istate, it doesn't mean anything in Matabeleland.
Unkosikazi Lucia Dube wenhlanganiso encedisa ngokutshiyene izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani eZimbabwe Diaspora Focus Group uthi abaseleyo sebelomlandu wokuqhubekisa phambili imisebenzi yabahambileyo.
Ithanda ukuba sikhumbule amaqhawe ethu asitshiyayo, bonke bebeqakathekile kithi ezimpilweni zethu ngendlela ezitshiyeneyo. Sithi kabalale ngokuthula lapha bakhona, njalo indima yabo bona bayidlalile.
Kunomoya wokufa okwesabekayo lonyaka, abantu abaningi balahlekelwe izihlobo labangane. Sithi kabalale ngoxolo. Imenesio 7 kobulawayo, igama lami ezwe Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lama-drones ezingamachumi amabili phakathi kwezedlula amachumi amathathu eziphoselwe kulelo lizwe ebusuku ngele Russia elibhidlize izititshi zomlilo kagetsi. Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa ithi abantu abaningi kwele Zambia babona engani kazisakhululekanga intatheli zindaba phansi kukahulumende kamnumzana Hakainde Hichilema. Uhulumende kaHichilema uyakuphika lokho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Wezi phathelane leMelika inengi lithi lilindele ukubona ukuthi umbuso kamnumzana Donald Trump owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uza kuba uminjani esephethe amathomu ngenyanga ezayo, kulandela umbiko awethule izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini eTruth Social lapho achotoze labo abangavumelani lembono yakhe. Ngakwelinye icele okamongameli Joe Biden ubukhuthaza abantu ukuthi bebambane. ababili laba balembono ehlukeneyo njalo ngenhlelo ezigoqela ezomnotho ezempila kahle ubudlelane lamanye amazwe langesigwebo sokulengiswa. Ukuhlazela lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungule zombusazo.
Akekho phela umuntu owake wazisola lapha sikhuluma ngepolitiki lawa ngamaqembu ahlala ephikisana. Ukuphikisana kwamaqembu ke ikusolana ukuthi laphana wenzanga kuhle mina ngenza kuhle ukudlula wena. Esikubonayo ke ukuthi uBiden ulungile azame ukuvikela umsebenzi abawenzile bengama-Democrats umsebenzi wakhe ngoba phela uma ephuma ufuna ukuthiya ekhunjulwa ngezinto azenzileyo. Kodwa ke uma sithanda ukubheka impi ekade ikhona yakuto yokhetho lolu njalo sibheka nezizathu ezingabe zenze abantu beAmerica bambuyisela uDonald Trump embusweni. Kuyingoba kuyizizathu zokuthi uDonald Trump ama-American amaningi akholela ukuthi ngesikhathi ephethe lokho kwakuqala umnotho wabasebenzela abantu beAmerica kunengi abakuzuzayo ikakhulukazi osomabhizinisi abancane eAmerica bayakujabulela kakhulu ukuzuza abakwenza ngaphansi kukaDonald Trump. Ngakho-ke uDonald Trump ekungeneni kwakhe kunengi aza kushintsha ukuze phela ajabulise abantu abamvoteleyo ukuze agcwalise izinto abathembisa ukuthi uzobenzela zona uma engena embuyisweni. Njengoba sibona ukuthi abantu abaningi eAmerica bathi uma bebuzwa ngesimo somnotho manje ngaphansi kukaBiden bakhombisa ukuthi abeneme kunengi okungabajabulisiyo. Kusho ukuthi leyo nto izaqhubeka ngaleyo ndlela yokuthi uDonald Trump uzafuna ukubonakalisa ukuthi kunengi ukwehluleka okwenziwe nguBiden namaDemocrats ekwenzeni ngcono umnotho weAmerica.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungule zombusazwe obekhuluma ezimele ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ngusigaba esihlaziya khona ezombusazwe namuhla sihlolisisa ukwephulwa kwelungelo loluntu lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abaphikisayo bathi uhulumende ubabatholela ubhulo kodwa uhulumende kaMnangagwa uyakuphika lokhu esithi abantu bakhululeke kakhulu eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lwalo Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF. Umlalazi usungula le ngxoxo.
Ukuhlukunyezwa kwezizalwane zeZimbabwe uhulumende okufanele ukuthi aluba uyaba protector ngomnyaka lo ka 2024 njengenjwayelo sikubona lokho kuqhubeka kusiya phambili especially kwezombangazwe. Uma umuntu elombono ongahambelani lo hulumende bekulula ukuba nabotshwe banenge ababotshweyo laba baseHarare oJameson Timba labanye bakhe bahlukunyezwa kakhulu kwahlukunyezwa oJob Skhala ongari bume yonke into le inyakanyaka ibisenzakala kuyinjwayelo ngoba laba vele sebakwenza umkhuba ukuthi abantu abaphikisana labo bahlale bahlukumeza. Singamuva sisuke kwezopolitiki, umuntu nje wonke waseZimbabwe amalungelo wakhe ubehlukumezekile kakhulu ngenxa yokubana abantu abale right to e-health. Uhulumende wenze i-health system yakholapsa. Abantu balelungelo ukuthi kubana baphile abanengenxa yenegligence nje kahulumende emgwaqweni, ukungalungisa umgwaqo, ukunganikezi abantu i-shelter, yonke into ama-fundamental human rights wabantu ahlakazekile elizweni lakithi.
Uthi singenza ugawule khonapho, ubagawule phosela kubawo. Uyamuzwa umlalazi
lapho yakho. Ngiyamuzwa umlalazi. Nxa ukhuluma, sikhuluma kithi ilungelo loluntu. Ilungelo loluntu kumele kwesikhathi singani siyashuduka mbijana siphume kwezombangazwe sikhangele ilungelo loluntu lilungelo loluntu olukhona labusi sisekelo sombuso weZimbabwe ukuthi ilungelo labantu likhona ezisekelweni zombuso wamazwe nala ukuthi kumele ilungelo lomuntu luhlonitshwe ngendlela enjalo ebalulekileyo. Kodwa ke ngiyananzelela ukuthi nxa abantu umlalazi sibeka ethena hayi ilungelo loluntu eZimbabwe lapha abantu bakhahlamezwa eze ukubotshwa. IZimbabwe yilizwe elilomthetho walo njengelizwe emazwe onke le mthetho yabo. Uyikhuluma njalo umlalazi waseSouth Africa khona hayi. Kabone lapha eZimbabwe yebo ke kuphela ilizwe leli lilomthetho. Eze umuntu waseZimbabwe uvikelekile bathanda. Umuntu waseZimbabwe uvikelekile uyazi abantu balala ubuthongo buyehle. Abantu bayenzezela into abazifunayo ngesikhathi abafuna ngazo. Kodwa umuntu oyephula umthetho kuthiwa uyephule umthetho. Lanxa ungawephulanga kuthiwa uwephulile, ikhothi yahambe yokukhipha ithi awu umlalazi kalacala uvele kalacala njengendlela okwenzakala khona eZimbabwe khona. Yikwenti mina izinto zonke simele sizikhangele kuhle ukuthi ilungele loluntu leli silungeza ngani njani.
Ye, wathi swa umlalazi. Umlalazi ngena khona baba.
Sikhangele amalungelo abantu beZimbabwe abasuke lengo 1980 bengcindezelwa bethwele kanzima not only kupolitics. Ukhumbule baba gawulela balalela ukuthi ngikhulume ngamalungelo abantu kupolitics okuvele kuyinjwayelo sesijwayele ukubana uhulumende wezana uPF yikho akwenzayo njalo lomthetho lokhunywa ngugawule uapplywa selectively so siya ngokuthi ulukuphuhla ngothi engaphinda ngakhuluma ngamalungelo abantu nje in general. Ilungelo engilishileyo i-right to education. Abantu abethu sebencindezelwe kwezemfundo ngoba uhulumende uyahluleka ukubhadala otitha ngendlela eqondileyo. Uhulumende uyahluleka ukwakha izikolo. Kambe shuwa ngemva kweminyaka yonke le silabantwana abafundela ezindlini zodaka. Ama-rights abo aviolethiwe. Ungahamba empilo esibhedlela gawule namhlanje ungathiwa wena su-admitwe empilo siyabe sesikwazi ukuthi hayi kungumusa wenkosi ukuthi ugawule aphume esibhedlela ngoba izibhedlela zethu seziyi-death trap. Yikho izikhulu ezibusayo othiwenga labanye behamba eChina ukuyalathwa khona kabasahambi ezibhedlela ngoba sebazibulala. So yiwo amalungelo esiwathoyo ukubana ngo-2024 besibhekane lalolu hlupho lokuvayolethwa kwama-fundamental rights abantu beZimbabwe. Maningi amanye kangiwaqambanga avayolethwa especially nguhulumeni.
Ye, sawuzwa umlalazi. Kawule gqibe khonapho ba?
Umlalazi umele ayehlukanise kuhle futhi khonapho nxa esekhuluma ngokuthi abantu ezikolo abantwana inselo ezibhedlela inselo. Yebo phela, kodwa phela mlalazi ukhumbule thina lathi siphakathi ko singabantu labantu abangani bayadodombela asilakho mlalazi. Yikho ubona kwesikhathi sincediswa lakho ngamaingashe ezizimeleyo ama-NGOs engena lawo esiphathisa ngaphana ku-education esiphathisa ngangapha imali mlalazi kasilazo ezeneleyo. Kodwa okunye kwakhona ngiyavuma mlalazi ngoba imali zakhona ziyabe zintshontshwa amasela yiwo asiphambanisela inhlelo zentuthuko. Umculi wathi ngelinye ilanga wathi uvala lapha isikhala lesi amatsotsi abhoboza lesi.
Lapha lizwe umnumzana Believe Gawule webandla leZanu PF nomnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba uBenjani Mwarwari osuswe yiZifa Ethics Committee kukhetho lukamongameli weZifa enganikwanga izizathu ezikhanyayo uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. UBenjani owadlalela iManchester City, Portsmouth, Sunderland leBlackburn emdlalweni wenguqu kweleBhilithani uthi kakwazi ukuba iZifa isuse njani igama lakhe phakathi kwalabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ngenyanga ezayo. Abanye abavinjwe yikomiti le nguProfet Walter Magaya, uThemba Mliswa loFara Ijere. Umliswa laye uthi ulakho ukuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZifa ngodaba lolu ngoba bezingaphenduli omakhale khukhwini. Sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Ngibona ngathi wonke umuntu ongabe wayefake amaphepha okufuna ukungena kumncintiswano wokhetho ulelungelo lokubana uma engasaphumelelanga athathe izinqumo ezingancedisa isifiso sakhe leso sokuthi ancintise. Xa sikhangele amadoda amabili uThemba Mliswa laye uBenjani Mwarwari ye kukhona asebeke bakuyenza kwela izolo ngezomdlalo wenguqu, kodwa lapha kule mthetho ecacileyo echoyo okufunekayo uma uzavunyelwa ukuncintisa. Ngakho ke nxa sokutholakele ukubana awusuthisi leyo mthetho, ngibona ngathi kuyabe kusobala. Angithi nanku siyabona uFara Ijere naye utholakele kunalapho akhutha khona ukubana abambe isikhathi, wahle watsho ukuthi hayi lokhu niyakubona kodwa isifiso ube laso.
Ye kuye mthethwandaba lokhu akuhluphi yini nxa sigagele zenguqu?
Lapho-ke kukhanya ngani kulo daba khona, ngoba ngike ngathi ngihlezisisa abanye bebesitsho ukuthi izimali ezifunekayo ziningi kakhulu ukubana uzibhadale nxa isikhalazo sakho sizayamukelwa. Ngakho-ke lokho kukhanya ngani kungasinda njalo, lanxa kunjalo kusegcekeni ukuthi kungagcina kudonsa isifiso sokubana ukhetho olukhangelele ukuba khona mhlaka 25 January kungagcina kudonsa ukhetho lungasabi khona.
UThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eKwaBulawayo. So isikhathi sokuza imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani kuwo Studio 7. Mina ngingusikhumbuzo Moyo ozala eNkayi esigabeni seNzuza. Abanye bengathi kusemandulo ngizalwa komoyo koThekwane. Ngile cilo lapha basakazi lingisakazele indaba yami le izwe nje. Yibo bonke abantu ababe ngabalweli benkululeko kuzinga leZiqa. Ongaba kwazi uCharles Moyo, uCharles Moyo umfo wethu wahamba empini kasaphendukanga. Ngile cilo sokuthi kubo bonke amaZiqa abangezwa lesi sicelo sami bangazise lapho kwaphelela khona umfo wethu Charles Moyo ozalwa komoyo koThekwane eNkayi. Lapho kwaphelela khona impilo yakhe, nginesi sifiso sokuthi ngiyedobha amathambo akhe ngiwalonde ngizowabeka ngokwesiko lakithi lapho kungabe kwaphelela khona impilo yakhe. Ongaba lalolu lwazi uyangithitha kunombolo zocingo ezithi 078-54-8916.
Salibonani, lonke angithemba ningene kuhle ekhisimisini linjani ikhisimisi yeyi kumagumbi amani omhlaba yeyiye ithemba belulesesobo lwenu namhlanje lisemukela izipho zivela ngokushiyana kwezindawo sho right lizibambe lizigcine phela abancinelekelani tshengo.
Sibonge kakhulu abalaleli kumbikwenu elisithumele yona. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk okwanamhlanje. Muli eZimbabwe olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.